Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 olesithathu mhlazi ku 25 Lwezi 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ukudizayina kwakhe kuzaletha ipeace neprogress kuma structures.
Obe umgcini sihlalo ogatsha lobesifazane kubandla le MDC Alliance kobulawayo unkosazana Tendai Masocha usesuke esikhundleni lesi kulandela ukuvela kwengxoxo yakhe lesinye isiphathamandla sebandla.
Ikuthi ubulawayo ungananzelela indawo engamahlangano bese ngathi lapho kuhlangana khona abantu abavela endaweni ezishiyeneyo.
Sokubhubhe omunye njalo umuntu kobulawayo ebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Ngesikhathi inani lababulawayo lomkhuhlane kobulawayo lokhu licansa.
UJoe Biden wacho vele from ekuqaleni ukuthi yena i-cabinet yakhe izorepresenta ama-Americans wonke.
Kwezemelika, umnumzana Joe Biden useze wakhetha abaphathintambo bakahulumende wakhe okhangelelwe ukuthatha intambo zombuso ngozibandlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukacha lobesifazane kobulawayo kubandla le MDC Alliance unkosazana Tendai Masocha usesuke esikhundleni lesi kulandela uvela kwengxoxo yakhe lesinye isiphathamandla sebandla komakhale khukhwini. UMasocha uzwakala esethusela isiphathamandla esicatshangelwa ukuthi ngumnumzana Jameson Timba ongomunye wabahlulela udaba lokuthi uMasocha wayelokwenza lokuthunjwa kosakhulayo umnumzana Dawanda Mjehiwa ngenyanga kaNtulikazi. Umbiko lo ongamazwi atholakala kuWhatsApp uthi nxa bengaqhubeka bemhlukuluza uMasocha uzaveza ukuba uMjehiwa labanye abangamachumi amabili abasakhulayo babefuna ukuhlasela izakhiwo zikahulumende njalo bengaba babelezibhamu. Phambilini ngombhikitsho owawuqoqwe ekupheleni kwenyanga kaNtulikazi kodwa awuphumelelanga. UMasocha yena uyalandula ukuthi wayelokwenza lokuthumba lokhu ngoba laye wayethunjiwe wahlukuluzwa ngamapholisa andubana bamkhulule. UMasocha utshele iStudio 7 ukuthi usetshedela emuva asuke esikhundleni lanxa ezayala elokhu elilunga lebandla le-MDC Alliance ngoba impilo yakhe kunye lemuli yakhe isisengozini ngenxa yalolu daba. Sixoxe lelunga lebandla leli kobulawayo umnumzana Ephraim Sibanda othi bajabulile ngenyathelo likaMasocha.
Ukudizayina kwakhe kuzaletha i-peace ne-progress kuma structures.
Zikhona yini ezinye izikhalazo kade lilazo ezingayisizo lezi ezikhulunywayo lapha ezika mnumzana Mjehiwa ukuthunjwa kwakhe? Kukhona yini ezinye izikhalazo kade lilazo?
Ezikhona izikhalazo ezazibhalwe ku charge sheet ezingazange ziphendulwe yi-commission le eyayi yayikhethiwe. So yeah, but njengoba sechile hayi sesifuna ngani hayi sokuzaba le progress sivile and hayi akusancedishwa sikhuluma ngakho ngoba hayi selidume ladlula.
Ukhona yini elimkhangeleleyo ukuthi abe nguye ozaba ngumgcini sihlalo njalo ungasitshela amafitshane ukuthi likhangelele umuntu onjani?
So ngumlandu wabo mama ukuthi bekhethe umuntu ongabamela. Bathi thina sikhangelele umuntu ozayenza abantu bebambane, ozaba ngumuntu otshumayela ivangeli elokwenza iphathi thuthuke. Nothi umuntu othanda izigoroni, nothi umuntu othanda ukubona abantu bexabana, othanda ukuxokozela endaweni angazange axokozele khona. So hayi, ngibona ngani omama bazakhetha umuntu oqondileyo, umuntu ozabe lesithunzi. Uzaba lesithunzi ebantwini la kuma structures.
Umnumzana Ephraim Sibanda lilunga lebandla le MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. umuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 njalo izolo kobulawayo kulandela ukubhubha kwabanye abane kuleli dolobho ngomvulo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ngumkhuhlane lo kuleli dolobho kusukela mhlaka 1 kulinyanga laya kumachumi amabili lantathu 23. Idolobho leli yilo elikhokhelayo ngenani labantu ababulawa yi-COVID-19 elizweni lonke jikelele kulezinsuku kanye lababanjwa lomkhuhlane lilandelwa yizabelo zombili zeMathebeleland. Ugatsha lwezempilakahle luthi phakathi kwabangamachumi ayisitshiyagalolunye ababanjwe umkhuhlane lo izolo, abangamachumi amabili lanhlanu ngabakobulawayo. Kulabangamachumi amane lambili njalo abeMashonaland West, abalichumi lanye abeMathebeleland South, abathathu ngabeMaswingo, kuthi ababili ngabeMashonaland Central, labayisikhombisa abeHarare. Abafunyenwe besebesilile bayisitshiyagalolunye kuphela. Inani lasebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamuka elizweni lonke jikelele selifike ku-9,398, kuthi asebepholile bangu-8,297, asebebhubhile bangu-274, kuthi abalokhu begula baphose bafike ku-1,827. Ibulawayo yiyo elabantu abagulayo abaningi abangu-233, ilandelwa iMathebeleland North ele-195. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okwakuqala kumele sikuzwise ukuthi igciwane kalihambi. Abantu yibo abamemethekisa igciwane ngenhambo zabo ngokuhlangana kwabo langokwemukela izimpahla ezivela ngaphandle kwedolobho lakobulawayo. Siyakwazi sonke ukuthi uBulawayo yindawo egcinwe kakhulu ngabantu abase-South Africa lapho kubuya khona omalayitsha lempahla eziningi eziyabe zithwele. Khonaphana ukuthi igciwane liyabe likhona empahleni lezo kumbe hatshi akulamuntu okwaziyo ngenxa yokuthi nxa umukela impahla ngakho yadinga ukuthi ngabe kule gciwane yini. Okwesibili ukuthi uBulawayo ungananzelela indawo engamahlangano besingathi lapho kuhlangana khona abantu abavela endaweni ezitshiyeneyo, ngabe kuyikuthi uvela kuliphi ilizwe, Botswana, South Africa, Zambia, even abavela kuboMalawi bayafika nxa bebuye ngoHarare besiza koBulawayo. Konke khona kuyana kubangela ukuthi abantu bakoBulawayo babe sengozini enkulu kakhulu nxa sikhangele indaba yegciwane le-COVID-19. Siphinde sikhangele futhi ukuthi koBulawayo kade kuvele khona ababulawa yi-COVID kumbe abathe batholakala bele-COVID bagcinakala ngaphi, bagcinakala kuhle yini, ngoba siyakwazi ukuthi izibhedlela zethu akuqedakali okwenzakalayo laphana. Umuntu engahamba egula uyahlala amaviki amathathu, amaviki amabili kungelanto eyenziwa enika i-paracetamol lalo elingamphathisi kangako. So ngokunjalo-ke i-COVID-19 layo ayivikelekanga ngokuqondileyo koBulawayo.
Abaningi sizwa kuthiwa sebeutshaya indiva lomkhuhlane kulezi nsuku khona ngapho koBulawayo. Yebo, yikho okwenzakalayo yini?
KoBulawayo ngendlela abantu abaziphatha ngayo sokumhlambi kazelusile, ubuchakide buchelefile, akula muntu okunakayo khonokho ukuthi COVID isesekhona. Ngiyangihleke ngibulawe zimbambo nxa ngikhangela amapholisa emisa izimota nxa siye esidikidikini sedolobheni ukuthi kambe ukumisa imota ubusungilunguza yikho okuzakwenza ukuthi COVID ingamemetheki yini. Okudingakalayo koBulawayo yikuthi abantu baziqoqe, abantu bafunde ukuthi COVID sesibangeni sesibili esasike sakhulunywa ngumprofesa kumbusikhwica mfundo uSolwayo Ngwenya owempilo. Wakuveza sobala ukuthi nxa sokulanda uNovemba December kuzaphenduka okungumkhuhlane lo, kuyaphenduka sokusiza ngelinye izinga eliphezulu and sesifikile kulelo zinga. Nxa sithi siyakunanzela abantu bakithi sebekhohliwe ukuthi kanje vele umsebenzi wemaski ngowani. Anti kathi sokutshisa umuntu engafaka imaski 2-3 minutes uyabe seyikhiphile ngoba usetshiselwe. Kunje kathi sizikolo zivuliwe kuhlaliwe phansi phezulu abantwana so kuyaminyana khona phana emaklasini kube luthuli 3 abavalisi siyakwazi ukuthi badonsa izinyawo khona kana kwenza ukuthi abantwana nabo bazithole sebexubana ngenxa yokuthi baye bevodwa siphinde sikhangele futhi ukuthi kanti vele khona kwenzakalani kulabo abasezindlini bayathestwa yini akula testing yenziwayo akufanani le South Africa sasikuzwa ukuthi sokutestwa inani elingaka iningi labantu kabakwazi ukuthi bale COVID umbe kabalayo njalo siyakhuthaza ukuthi ngabe kuyavuma ngabe sithi uhulumende akavali idolobha lakobulawa kwesikhatshana ngoba umkhuhlane lo lapho uzavela khona ngokuqinileyo ngokuqotho sizananzela ukuthi izimuli lezimuli ziyabe sezilawo
umnumzana Thembelani Dube ngwenhlanganiso yezakhamizi eyobulawa Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington DC okwamanje esikhangele eziphuthumayo esivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lithi umphathimtambo wezenzakala esigabeni senkabazwe umnumzana Larry Mavima owasuka emphakathini ekuqaleni kwenyanga edluleyo ngoba ebanjwe igciwane le-coronavirus uthi uhloliwe izolo watholakala engaselalo iphephandaba le-Chronicle lithi kulomtshayeli wendizamtshina umkhululi Dube lo wesifazane kade emfundisa ukutshayela indizamtshina ungaqanjwanga igama ovezwe ngokuthi ngusweswe obhubhileyo kunye loDube ngemva kokuba indizamtshina yabo iwile esomabhula duzane legweru okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela yona ngeWhatsApp
sanibonani nonke balaleli beStudio 7 konke nabasakazi bakhona umhlaba wonke jikelele ngizathanda nami ukuthi ke nibe lokulimukisa abantu bakithi isihlobo zethu bantu benkosi njengoba nje sisiya nje kuma festive lokuzeni kuma Christmas and so forth abantu njengoba ngisizwa kuthiwa bazabe amabhoda evulwa abantu besiya emakhaya bakithi ngilalela imihla namalanga ngizwa kuthiwa khona igciwane libhukile liyahlasela left and right abantu bayagula abantu bayafa so ke ngifuna ukuthi nami ngilimukise amahlabezulu bantu benkosi ngoba ngiyazi ukuthi ke njengoba kungumakhisimusi kunje kuzabe kule migidi abantu bebusa bejabula bethokoza butholakala ukudla kwamahhala lezinto ezinathwayo mahhala so ke laphana kuzayenza ukuthi khona abantu abaningi impela bathelelane kakhulu lesi sifo se-corona so ke bakithi njengoba ke amatshwala azabe ethe chithisaka impela ngapha langapha kuphuzwa kubuswa kanjalo qaphelani bantu benkosi yebo siyavuma ukuthi khona indlala yona vele ikhona nezinyama lezi azibonakali so izi zizabe zikhona lapha nalaphana namatshwala lawa abantu bazabe kakayila mpela okunzima kakhulu bethi masebezidlela into zabo bebe sebesiba budedengu nje besiba lovasi nje behamba bephuma bengena lapha besenzani beqhawulana besondelelana betshelana izindaba ngokunjalo igciwane ke lizathu kwanda kakhulu bakithi ngiyaxwayisa bakithi ukuthi qaphelani lilimuke kakhulu bantu benkosi sizaphela isizwe bantu ngathi tshentshele mpela tinanzelele kwazo ngobe bugwele bugogo bantu kwachipedza bantu hayi angeke ngande bakithi nami ngizathi ukuthi nami ngidede okhulumayo lichagwane elikhulu esigabeni saseplumtree kusiwuwu ukhanya nincube yabonga amen kuleyo ndawo
Sadibonani long kebalaleli baka studio 7. Ngiyabonga lami ukuthi ngizwakala ukukhuluma khonapho. Ye, kunzima sibili, kunzima. Abantu singakhuluma konke, sikhulume konke okubi. Kodwa abantu bakufanelanga sikhulume izinto ezingazwakaliyo. Yezwa kuhlala kukhulunywa ngabomnangagwa omakhuphe. Bonke ochamisa iproblemu. Abantu kabayazi into abayifunayo. Ongathi bazikhethela abakufunayo basuka bebhayini sebebuya bekhuluma futhi. Ngiyabonga nami ukuthi ngikhulume. Ngikhuluma ngilapha ngisebuzwana. Siyabonga.
Salomon ngasukazi kwa Studio 7. Ngigama ngukanyiso ngihlala ngilapha eJohannesburg. Ngifuna ukuthanda ukuthi ngiyengixwayise abantu besiNdebele ukuthi anti ibandla elingathi lilama-interest wabo balibona nje ileli likamthokazi. Yilo ibandla elilama-interest abantu be-region yemathebeleleni. Siyabona nampa balwile belwela umabhegwelwano besipelo e-wrong okubonisa ukuthi abantu besiNdebeleni vele abasahlonishwa. Balilwela indaba yakhona yazi yalunga. So ziningi izinto abazivelayo kufanele ukuthi abantu besiNdebeleni ngabe babaxhasa laba bantu babone ukuthi into yabo iphelela ngapi. Lokhu kubeleke sigijima ngemva kwamashona ngabo MDC labo bani bani akusoze kusincede, akusoze vele kusincede. Asilandeleni labo bantu ababonisa ukuthi bane-interest yethu entweni abazenzayo. Even ukulwela abantwana lapha nempilo abafuna ukuba ngamanesi balwa kakhulu labana abantu ukuthi kanti abantu be-region yethu bona wayebengangeni lapha ezikolweni. Kodwa masekufike ekuthini sivoteni sibuya sivotele bona laba abantu abasicindezelayo isikhala ngabo. So into zethu ziyalunga njani? Asivukeni emaqandeni silandeleni umthakazi. So angikhampeneli yena kodwa ngikhuluma nje iqiniso njengoba linjalo. Babhayi umsakazi ngiyabonga. Salomon ngasakazi bona Studio 7. Ngigama ngukanyiso ngihlala ngilapha eJohannesburg. Ngifuna ukuthanda ukuthi ngiyengixwayise abantu besiNdebeleni ukuthi anti ibandla elingathi lilama-interest wabo balibona nje ileli likamthokazi. Yilo ibandla elilama-interest abantu be-region yemathebeleleni. Siyabona nampa balwile belwela umagwegwelwano besipelo e-wrong okubonisa ukuthi abantu besiNdebeleni vele abasahlonishwa. Balilwela indaba yakhona yazi yalunga. So ziningi izinto abazivelayo kufanele ukuthi abantu besiNdebeleni ngabe babaxhasa laba bantu babone ukuthi into yabo iphelela ngapi. Lokhu kubeleke sigijima ngemva kwamashona ngabo MDC labo bani bani akusoze kusincede, akusoze vele kusincede. Asilandeleni labo bantu ababonisa ukuthi bane-interest yethu entweni abazenzayo. Even ukulwela abantwana lapha nempilo abafuna ukuba ngamanesi balwa kakhulu labana abantu ukuthi kanti abantu be-region yethu bona wayebengangeni lapha ezikolweni. Kodwa masekufike ekuthini sivoteni sibuya sivotele bona laba abantu abasicindezelayo isikhala ngabo. So into zethu ziyalunga njani? Asivukeni emaqandeni silandeleni umthakazi. So angikhampeneli yena kodwa ngikhuluma nje iqiniso njengoba linjalo. Babhayi umsakazi ngiyabonga.
Yebo balaleli labaphethe uhlelo, linjani lonke ezihlobo. Hhayi thina sibona ikorona leyo kuthiwa lokhu siqhubeke siyaphambili. Kodwa hhayi asizinikezeni kuNkulunkulu, konke uNkulunkulu uza kuqeda. Ngiye kubaba lothi thokoza negrawundi kasoze boneli. Hhayi baba sikhona thina. Khona thina esimelayo uthokozane and esibaningi futhi ikuthi thina asiphithizeli, asiphithizeli njengabakakhamisa. Abakakhamisa bayaphithizela vele ngesiphithiphithi sodwa. Hhayi thina hhayi sibekekile baba, sihlelekile futhi izinto zokuphithizela vele asiphithizeli. Inhlamba vela kula muntu ongathokwayo linje langilabizwa nge-G40 wakhanya kuyiyo sibili ukuthi yi-G40 lathi selisibiza ngezandla. Hhayi akula mndaba, konke siyasigcoba ngamafutha. Kodwa thina sithi phambili ngaye udokotela, phambili ngaye u-TK. Asimthisi sigambalaye, asimthisi sigambalaye. ngingaze lithini lithini akulantela ingayeni.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso ezilwela ilungelo likazulu emhlabeni jikelele sezikhuthaze uhulumende wakwele Ethiopia ukuthi angasebenzisi udlame esigabeni seTigray, kulandela umbiko ukuthi amasotha asesigabeni lesi kumele asuke kungakadluli ilanga langolwesine. Iziphathamandla zakwele Kenya zibikwa zicubungula ukubulawa kwabantu abangamashumi ayisikhombisa lambili ababulawa phambilini ngokhetho luka-2007. Abezomvikela kwele-Somalia bahlenga abantu abawelwe ingozi yezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Cyclone Gati. Leli zulu line ngesonto lathiya umonakalo omkhulu kakhulu kulelo lizwe. Okwamanje ke sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umnumzana Joe Biden onguye owanqoba kukhetho lukamongameli uze wakhetha abaphathintambo bakahulumende wakhe abakhangelelwe ukuba kuhulumende ozabunjwa ngenyanga kaZibandlela. Ukuhlaziya uluhlu lwabaphathintambo laba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, yena othi iningi labakhethiweyo liyajabulisa ngoba bengabantu abazasebenza okuqotho.
UJoe Biden watsho vele from ekuqaleni ukuthi yena i-cabinet yakhe izorepresenta ama-Americans wonke, and sikubonile ke lokhu ngokuqala just njengalaba abayisithupha asebakhethile ukuthi babe ku-cabinet yakhe. Simbone njengobuchilo, simbone efaka umama uLinda Thomas Greenfield e-United Nations, okuyinto enhle kakhulu leyo ngoba ngumuntu omsundu, ngumuntu omnyama, and uzokhulumela uzorepresent i-United States e-United Nations, and sikhangelela ukuthi ama-policies akhe azonceda kakhulu izizwe zonke ezilwisa i-democracy ezifana lathi aboZimbabwe lamanye amazwe ase-Africa. So kuyinto enhle kakhulu lokho esikubone kwenza. Sibone njalo efaka futhi umama wesifazi ku-National Intelligence u-Avril Haines, okuyinto ingajayelekile leyo ngoba besibona bobaba esikhathini esiningi kade beku-National Intelligence. So kuyajabulisa kakhulu. Okunye okujabulise kakhulu lokhu sibone efaka umuntu ubaba Alejandro Mayorkas oyisizalwane saseCuba ukuthi kube nguye usecretary we-Homeland Security. Lokhu kujabulisa kakhulu ngoba siyazi ukuthi i-Homeland Security yiyo edila ngendaba ze-immigration, and siyazi ukuthi lapha silama immigrants amaningi abuya ama-Hispanics. So kuyajabulisa kakhulu ukuthi labo bazothola i-representation ku-cabinet ngoba sibone behlukunyezwa kakhulu ngesikhathi sikahulumende kaTrump lapho abantwana ade behlukaniswa khona labazali babo e-border. So kuyinto enhle kakhulu yokubona umuntu owesi-Hispanic ethatha over i-Homeland Security, and ngokokuqala lokhu akaze kwenzakala. Sibone futhi e-letter back uJohn Kerry ukuthi abe ngu-climate secretary. Siyazi uJohn Kerry wayengu-secretary we-state ngesikhathi sika-Obama, and uJohn Kerry nguye omunye wabanye ababhala i-Paris Climate Agreement. So iyajabulisa kakhulu i-cabinet ka-Joe Biden so far.
Ubona njani wena indlela eyenzakala ngayo ukuthi umnumzana Biden obeqale wavinjwa ukuthi aphiwe intambo zombuso?
Njengoba sisazi ukuthi wonke ama-cabinet secretaries lawa kumele aqale avunyelwe yi-Senate ukuthi ba-appointwe, and kukhona ukuthi kungaba lodubo lapho
ngama senate ngama republican senators ngoba abaningi bakhona kubathatha isikhathi eside ukuthi bavume ukuthi uJoe Biden uyowinileyo ngendaba zokuthi uTrump ubegijimisa eyakhe iagenda yokuzama ukucilibezela kulolu khetho sithi yena nguye owawinayo even though kusobala kumuntu wonke nje jikelele ukuthi wadliwa and wadliwa ngezinga elikhulu kakhulu. I think ibehavior kaTrump izo create ama problems for appointa kwalaba abantu eSenate ngoba ukuthi ngezinye indlela kule doubt enqondweni zabanye abantu ukuthi uBiden wawina ngempela since njengoba uDonald Trump lamanje nje sikunje ulokhu engakavumi ukukonsider ukuthi wadliwa. Kodwa siyazi ukuthi thina ama-institutions awe-America aqine kakhulu ukuthi akula umuntu oyi-one noma ungumongameli awulawo amandla ukuthi ungenza umathanda unlike lokhu esiloku kubona kusenzakala kuma-banana republic or kwamazwe lapho i-democracy engaqinanga kakhona ulapho upresident ayenza khona umathanda noma ma engatshontsha ama-elections wonke umuntu uphomba ukuvumelana lakho lapho e-America I think kulama-institutions aqine kakhulu. That's why sibona nje noma uTrump engafuni ukuvuma ukuthi udliwe kodwa uJoe Biden uyaqhubekela phambili ngomsebenzi okubusa ukutake over nangu useyapointile i-cabinet yakhe and iyajabulisa kakhulu i-cabinet yakhe ayapointileyo. So sizobona ukuthi ama-Republicans azobehave kanjani kusenate masebenzi kumele ukuthi ba-approve lawo ma-nominations kaJoe Biden.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseVirginia.
Hello.
Yeah, what do I say?
How can I help you?
Lo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Wobe ngumgcini sihlalo ogatsha lobesifazane kubandla le MDC Alliance kobulawayo unkosazana Tendai Masocha usesuke esikhundleni lesi kulandela ukuvela kwengxoxo yakhe lesinye isiphathamandla sebandla. Usokubhubhe omunye njalo umuntu obulawayo ebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Ngesikhathi nani lababulawa yilo mkhuhlane kobulawayo lokhu liqansa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilako ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.